Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 4 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
akula nto okuthiwa yi-extenda i-term limit ku-constitution yethu. So nxa esesenza sithi ngo-2029 eseqhubeke siya phambili, uyabe seku-third term.
Abizana uPF kobulawayo labasakhulayo baleli bandla emathebeleleni North bathi basekela labo abathi uMongameli Mnangagwa kumele eqhubeke esembusweni lapho okuphelela khona amahlandla akhe ngo-2028.
Into yokuthi nxa behlangana kabatshelani iqiniso ukuthi inkinga yakhona ngubani, kagame ule nkinga ngoba ngonikeza amalwecatsha izikhali.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu wenkokheli yeSADC le East African Community okukhulumisana ngempi yomvukela ekwele DRC. Ele China seliphindisele phezu kwemithelo yokuthengiselana eliyetheswe ngumongameli weMelika uDonald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abizana uPF kobulawayo kanye labasakhulayo baleli bandla emathebeleleni North bathi basekela labo abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okugqitshwa khona umbuso wakhe. Umkhankaso lo kobulawayo ukhokhelwa ngumgcinisihlalo webandla leli uMnumzana Jabulani Sibanda. Wotshele amalunga ezanu PF izolo ukuthi uMnangagwa kumele ahlale embusweni kuze kuyefika u-2030 ngoba uqhube inhlelo ezilohlonzi. Abatsha labo abasesabelweni semathebeleleni North bathi baya kusekela lokhu. Kodwa abaningi abakubandla lezanu PF abavumelani lakho. uMnangagwa yena usekutshilo kanengi ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka ebusa kungafika umnyaka ka-2028. Kungaguqulwa isisekelo sombuso na ukuze uMnangagwa ahlale esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele gqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole.
Ngendlela i-constitution yethu eyiyo yona khathesi, upresident ukwanisa ukuthi abe ngupresident welizwe kabili, meaning to say uyaseva i-first term, aseve i-second term kuphelele khonapho. Akula nto okuthiwa yi-extenda i-term limit ku-constitution yethu. So nxa esesenza sithi ngo-2029 eseqhubeke siya phambili, uyabe seku-third term. It's not an extension, it's another term. Yabisikhona. Kodwa into okumele sizibuze yona ikuthini? What is a term in terms of our constitution?
Ye, khonapho ke akuyitshayi khonapho.
Ye, umuntu kuyabe kuthiwa useseve i-term nxa esefikise isikhathi esinganani. Mina, I think i-argument yonke le yenzakala elizweni is misleading. Nxa kuyikuthi setshovile i-term waqeda, angithi seku-second term, angeke a-extend i-term, uyabe seku-third term. Nxa engakayenzi, ungayenzi ukuthi ithemu esivili iqalisela ngaphi isiya na.
Kodwa kuyaguquleka yini isekelo sombuso ukuthi kube khona khonoko?
I-constitution yenziwa ngabantu, njalo i-constitution i-amendwa ngabantu. So the question is, kulama-referendum njengalokhu ababekutsho abanye ngendlela ye-referendum kumbe ngeyinye i-process, because akhona amanye ama-processes. I-argument eba khona eyokuthi kutshwe uya-extend i-term, angithi you can't extend i-term. We have a third term. So in this sense, I can easily deliver back 2030 law. We have been extending a second term. We have been saying third term. Why even because we have 2030.
What you want to
do? You are going to through our referendum.
Come here, very referendum. Maybe corner. No matter what happens, we
are going to second term. Yes, the referendum is inevitable. What do I have to say? Term. The second term. I have to say a second term. We have a third term.
Yes. So, okay.
Which means a referendum must be done.
Mm-hmm. So, okay.
When we have a second term, there is no need for a referendum. There are other processes that can be used.
So it's not always.
Le referendum. It depends.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu wenkokheli yeSADC le East Africa Community okukhulumisana ngempi yomvukela ekwele DRC lapho okulabantu abedlula amakhulu ayisikhombisa asebefile kulandela ukuhlaselwa ngabahlamuki beMarch 23 movement kumbe M23 edolobheni leGoma. Umongameli William Ruto okhokhela umanyano we-East Africa Community wethule umbiko enkundleni ye-X namuhla esithi asebevume ukuya kulumhlangano. Babalisa umgcini sihlalo we-SADC umongameli Emmerson Mnangagwa, umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Paul Kagame owe-Rwanda, umongameli Felix Tshisekedi wase-DRC, lo mongameli Samia Suluhu Hassan wakwele Tanzania lapho okuzaqhutshelwa khona umhlangano longo lesihlanu. URamaphosa lokagame bake baphoselana aqatha ngempi le njalo uTshisekedi kadlelani kuhlelo kagame yena amethesa umlando wokutshotshozela limpi. Amabutho akwele South Africa, iMalawi, iTanzania leUruguay abelondoloza ukuthula eGoma afele kulimpi. M23 yethu leombiko namuhla othi isime kancane ukuhlasela ibutho lakwele DRC ukuze kuncedwe abantu abakhahlanyezwe yilimpi. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya ingcweti kwezombusazwe.
Umhlangano lo ophakathi kwe-IGAD, East African Community le-SADC yangapha Southern Africa, umhlangano oqakathekileyo, kodwa imihlangano yakho nayivele isenziwa kusuka kudala endulo. Into yokuthi nxa behlangana kabatshelana iqiniso ukuthi inkinga yakhona ngubani. Kagame ule nkinga ngoba ngonikeza amalwecatsha izikhali. Tshisekedi ule nkinga ngoba vele ngo ongananzi amatutsi aseGoma lawe msebeni ulenkinga SADC tina njenge SADC lati asila manja we are weak uchutu nga benga chelani kwenisu esu utingesikiwa peer review mechanism kweza puma into echo to lab
ngasa sikangela ke umonga meli Cyril Ramaphosa labanye laboka kame ubona uzani bangahlala phansi bexoxe ngakhona ku kumbe bazavusana emhlanganeni lo
lo ngumfundi umbuzo omhla kakhulu bafanele baxoxisane ngoba yini ya uCyril Ramaphosa kulo oso business abaningi abayimbayo abagebha imigodi eDRC baningi kakhulu ukagamela ye abafana bakhe beMR3 labo M23 labo baye bethatha okwembiwa ekwembiwa baye bekuhambise eRwanda bengayeluka ukuzwisisana bengehlule ukuhlala phansi iza kuhlala ingxabangxoza sokuyisikhathi sokuthi kukhunyiswa nemilotha laba abepolitics kabalungisi kabalungisi politics abemnotho welizwe kabalungisisa umnotho welizwe oweDRC
kuzaphumana emhlanganweni lo ngokubona kwakho
akungeke kuphume awusoze kuphume lutho ngoba abantu babona vele bayiqholo bonke ye bayiziqholo yikho ngina ngisithi mina ukuqakathekile ukuba bengadinga umuntu imediator ongela hlangothi ayelame khona ungule kucacadwe iqiniso kungaphuma something kodwa nxa bengabe lokhu bephoselana amazwi abasuza baphumise lutho lesi yisikhathi sokuthi bakhangele iqiniso balibambe iqiniso ngentamo bezwanane yikho ukuzaphuma lutho okwakhathesi nje anginathemba mina
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7. Uhlangothi lweZambezi Water Authority luthi sesikhuphukile isilinganiso samanzi angene edamu leKariba lonyaka loba engasoze anele ukuphehla ngemfanelo umlilo kaGetsi okungenza kulungiswe uhlupho lomlilo lo eZimbabwe lakweZambia. Amazwe la ehlisa inani lamagetsi aphehlwa eKariba nyakenye ngenxa yokwehla kwamanzi kuleli damu okwengeza isikhathi sokucitshwa kwamagetsi emazweni womabili. Kusenjalo idolobho lakoBulawayo liqhubeka libhekane lodubo lokusilela kwamanzi ngoba malutshona kakhulu amanzi asengene emadamu aleli dolobho. Ukuhlaziya loludaba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele umnumzana Ambrose Sibindi oyekhokhela inhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association.
Udaba lwamagetsi ludaba oluhluphe kakhulu kumbe udaba oluhluphayo kathesi kwelakithi lapha eZimbabwe ngendlela eziningi ezishiyeneyo. Ngoba siyatshelwa ukuthi amagesi awakho, sibe sesitshelwa ukuthi uhlupho lwezamagesi okuwo ezinye izathuka zamagesi angabe khona ukuthi amanzi eCariba phansi. Kodwa nxa sesithola imbiko leyo ukuthi izulu likhanya besilibona lisina singathi khona libe lisina njani. Kodwa siyathola imbiko ukuthi amanzi angenile nxaye angena kakhulu. Okokuqala khona kufanele sikubonge ukuthi hhayi amanzi angenile. Kodwa njalo sinanzele ukuthi phela layo isizini yezulu ayikapheli. But eqinisweni yikuthi sokufanele kubonakale ukuthi njengelizwe leZimbabwe kube lezinye indlela ezingenzakala ezokuncedisa ukuthi singakhali kuphela amagesi ayikhariba ngoba uhluphe esihlalo kathesi lamabhizinisi amaningi ayihlule kusukuma kuhle amanye aqhula amanye aqhugezela amanye azavala ukuvala ngenxa yohlupho lamagesi ukuthi akusebenzeki ibi lamabhizinisi amancane kwanabantu abalamabhokisi abalamabhutha bakhona abantu abangena kuma-loss anzima ngenxa yokuthi akulamagesi. So ke esingakutsho ukuthi njengelizwe abeZimbabwe imini sekhala ngezenzo zezamandla amagesi ababona izindlela ngoba nxa indaba yamanzi lokhu ibaliswa ukuthi ayangene ngadesi kuyahluka. Kodwa thina-ke njengabantu sisahlala ethembeni ukuthi engxenye njengoba phela isizini ingakapheli ezwe lingaqhubeka lisina kuncedisa abantu kodwa wakhathezayo abantu abancediseki sidonsa nzima.
Sikhangela udubo lwamanzi koBulawayo kungenziwa njani nxa kukhangelwa uhlelo olwe-glass block dam luhlelo olungaphutha nini?
Siyanazela ukuthi izwe linile kodwa futhi sithola imbeko evela kulaba abasikhangelele ezamanzi abeBulawayo City Council ukuthi amanzi akanye ngena amadamu amanzi angathabisiyo ngitsho ngoba khathi sikhuluma kanje silokhu sikhona apha sikulo-shedding okutsho ukuthi amanzi alokhu equnywa ukwenza ehlela amanye akhona asincedisa manje khona kuyahlukumezwa ukuthi sokwenzima njengezakhamizi njengama-bhizinisi njengama-stakeholders akubulawayo. Ababecasisa bathi bona indawo yeGlasgow singathatha amahabo around four years. Ungakhangela i-four years singathi thina ingxenye isikhathi eside ngohlupho esihlawo lwamanzi ukuthi nxa izwe liyagqokanga lisina le indaba ye-four years ingaba lidama elinganisa kodwa ihlupho yokuthi thina isikhathi eside kithi. So sokufanele njalo kube le minzamo futhi elula engenza ukuthi amanzi wathole masinya sibili ngoba engxenye ye-four years ngathi i-medium term kodwa besesikhaya futhi kube lezinye indlela eze-immediate zokuthi amanzi athwale khathi esikhathi esi nxa leyani iplani kuyikuthi ivunyiwe iqhubeke siya phambili. But ihlupho yokuthi khathesi abantu amanzi bekuloku nzima akulakuhle amanzi okuvula loku evala njalo kwenza amaphayipi aduke ngakhola amaphayipi esasemadala kobulawa kodwa awunxa uvule kuyovale amaphayipi aduka so ngenye i-expense engena futhi kukhansile buya futhi ifuqele ezakhamizini.
Umnumzana Ambrose Sibindi wayengumholi wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7 ekoBulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli Benjamin Netanyahu wakwele Israel namuhla ngesikhathi kungaziwa ukuba kuzaphathwa njani isivumelwano selizwe lakhe leHamas kusigaba esilandelayo okumele kukhululwe bonke abathunjwa iHamas ngo-2023 njalo kubekwe phansi izikhali kuthi ele Israeli lalo lisuse ibutho lalo eGaza. Ababe sebenzela ibutho leFrance kwele Chad abafika amakhulu amane 400 sebedinga umsebenzi kuhulumende kaFied Marshal Mahamat Idris Deby kulandela ukususwa kwebutho leFrance kulelo lizwe. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, eleChina namuhla liphindisele phezu kwemithelo yokuthengiselana eliyetheswe ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Lalo lafakela impahla evela kweleMelika egoqela amafutha egasi lamalahle umthelo wesilinganiso sokulithumi lanhlano ekhulwini i-15%. Uhulumende weChina wazise njalo ukuthi amafutha e-oil avela eMelika, izimota kanye lemitshina esetshenziswa kwezokulima layo izahlawulelwa umthelo wokulithumi ekhulwini i-10%. Umongameli Trump nguye oqale ukwethesa impahla evela kwele China, eMexico laseCanada imithelo esithi uhlose ukuvikela amabhizimusi aseMelika. Uthe njalo ufuna ele Canada lele Mexico avimbe ukungeniswa mahlayana kwezidakamizwa eMelika yizigebengu ezisebenzisa imingcele yalawa mazwe. Amazwe omabili lawa aphindisele ngamanyathelo afanayo. Kepha abaholi beMexico leCanada basuke bakhulumisana loTrump bavumelana ukuqinisa imingcele yamazwe abo lokumisa imithelo le okwenyanga kusakhulunyiswana. EleChina lalo akukazakali ukuthi lizakhulumisana njani loTrump. Imithelo le izabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla eMelika lasemazweni la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ukwenzakala eMelika umnumzana Washington Jamela.
Indaba yama-tariffs le kungani izahlupha kancane. Ngokubona kwami uTrump njengoba ehlaletho ukuthi yena uyi-deal maker ubona ngani ama-tariffs indlela yokuthi akhulumisane lamazwe wonke ona lawa alwisana nabo ngama-tariffs. Ngoba eqinisweni ama-tariffs wona wawo ngenye indlela ngama-trade wars angithi ikulwa nokuthengiselana. So akula ma winners at the end of the day ngoba intengo ziyakhuphuka khona lapha ekwelemeleka ziyokhuphuka la kwese China. So uTrump yena ngokubona kwakhe ucabanga ukuthi abantu bazoguqa before kube la lomthelo. So ngenye indlela usebenzisa ama tariffs njenge negotiation tool. Kodwa ke kuzazwisa ubuhlungu ndawo zonke lapha nangale. Njengoba ubonile kwele Canada lase Mexico yena uTrump ngokwakhe ugcine ekhulumisane labo kwavunyelwana ukuthi bawachovele phambili mhlawumbe azoqala ngemva kwenyanga.
iChina yona ubona iluphatha njani loludaba? Sizabona yini labo bekhulumisana kusiba lokuvumelana loTrump?
Ele China lehlukile kancane kulamazwe la amabili iMexico le Canada. Ele China okuqala livele li factory yamazwe wonke lawa asentshonalanga. So alikwazi ukuthi liphindisele kakhulu ngoba vele yonke into enziwa eChina ikakhulu ethengiselwa kwamanye amazwe ethengiselwa ngapha emazweni asentshonalanga. So ngokubona kwami ungakhangela even ngendlela umongameli wabo ayibambe ngakhona indaba yakhona kubonisa nje ukuthi naye ufuna ukuthi uhulumende weMelika ayilungise le ndaba ingakafiki ikhatshana ngoba i-impact yakhona ikhona eChina ngoba ama-products abo wonke amaningi aza ngapha. So ngibona ngani ekukhulumisana kwakhona ngeke kufane indlela akhulumisane ngayo lama-Canadians, lama-Mexicans. iChina angeke kufane, bazoyibamba ngendlela ethiyeneyo ngoba iqakathekile iChina futhi lakuwo abalapha kuleli lizwe laseMelika. Iqakathekile ngoba ama-products wonke nawo bathola khona. So okusalayo bagcina bekhulumisene nje ama-tariffs lawa agcina engafakwanga. Ngoba ukukhuluma iqiniso naye uTrump angibona ukuthi uyawafuna okwamaqiniso. Uwasebenzisa njengetool yokwethusela ukufosa abantu ukuthi bavume akufunayo.
Umnumzana Washington Jamela isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika sixoxela eChicago. Abanye abasakhulayo bathi kabasoze bavume ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kodwa abanye bayakusekela lokhu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
UNtokozo Msipha owayekhankasela ukuba umnumzana Xavier Kasukwere angene kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2023 ngomunye wabafisa ukuba umsekeli kamongameli u-retired General Constantino Chiwenga angene esikhundleni sikaMnangagwa ngo-2028. Uthi kulihlazo okuzanywa ngamanye amalunga e-ZANU-PF afuna uMnangagwa ahlale embusweni.
Mina njengomuntu omutsha njalo ongunobhala jikelele we-General Chiwenga Voluntary Supporters Association, ngithi le nkulumo ka-2030 yokuthiba uMnangagwa aqhubeke ebuse esembusweni kuzofika u-2030, njengomuntu omutsha ngibona ngani bayasihlolela. Thina njengabe-General Chiwenga Voluntary Supporters Association sithi khona ubaba uMnangagwa isikhathi sake sokuthi aphumule ayedlala labazuku leplazini lakhe sesifike.
Umnumzana Matthias Mdlungwa owayekubandla le-Citizens Coalition for Change elalikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uyakusekela lokhu.
Labanye abazabe bekhuluma lokhu angibona vele ukuthi kuzaba lenkinga ende kuzaba lama-strikes, kuzaba lokuhluphana lokutshayana ngabantu abangafuniyo because abantu vele lokhu abafuni ukuzwa. Kulezinye izinto esifanele ukuthi sibe sikhangele zona, izinto zendlala ukuthi singathola ukudla njani.
Baningi abatsha baphikisana lokwenziwa ngamalunga e-ZANU-PF athi uMnangagwa kumele ahlale embusweni. URaymond Dube okuhlangothi lwabatsha kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi kuqakathekile ukuba abatsha bebambane ukuze kuvinjwe okuzanya libandla elibusayo. UDecent Collins Bachila omele iluveve makhandeni edayele iparlamende laye uyakusekela lokhu.
Kungabi lo muntu ozabusa kokuphela lokho sibili yinto enhle ukuthi njengoba isintu sithi kusinwa kudidelwana sincedisaneni sinjengabantu ukuthi sikwenze lokho kubonakale sibe lati le experience ka former president ophumileyo ngoba isikhathi sakhe sesiphelile waphuma ngokuthula.
Abamele inhlanganiso ezizimeleyo labo bathi abakubandla leZANU-PF abafuna ukuba kungenziwa i-referendum lokhetho ngo-2028 njalo lokuba umnangagwa aqhubeke esesikhundleni bafuna kwephulwe isisekelo sombuso welizwe. Kungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe osesikhundleni sikamongameli okwamanje kavunyelwa futhi ukuba angene esikhundleni lesi. U-Asifunye omele inhlanganiso zabatsha phansi kwenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uthi sesifikile isikhathi sokuba abatsha bazibumbele elakusasa ngokuphikisa ukufunwa ngabasekeli bakamnangagwa.
So kuyasizwisa ubuhlungu and akusiphathi kuhle ngoba ngama-opportunities okumele ebuya kubontanga lathi sibe sithola ama-elevation sibe sithola ama-promotion ngoba nxa abanye beretire kutsho ukuthi kulabanye okumele bengene.
Kodwa uTaurai Kandishaya isikhulumeli sohlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF esigabeni seHarare uthi kumele abatsha bezinike amakhwapha. Umnangagwa wasekhulume kaningi ukuba kafisi ukuqhubeka esembusweni kodwa ezinye ingcwethi kwezombusazo zithi amazwi akhe la ngokuvala uzulu amehlo ngoba kukhanya efuna ukuqhubeka esembusweni. Udaba lolu lwakhulunywa emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwathathwa isinqumo sokuthi umnangagwa kumele aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Abanye abalwa impi yenkululeko lamanye amalunga eZANU-PF batshaya phansi ngenduku besithi kabavumelani lakho lokhu ngoba umnangagwa usehluleke ukubusa eleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 sesikhathele ngokudlelwa izimali ngukansila kuwadi-19 emkhuza. Hhayi, sesizwile endabeni zemali ze-social welfare kwinto enesiziphiwa nguhulumende. Siyabhatalisa izimali baphinde nxabe sebesiholisa batshontshe. Khuluma namhlanje ngolwesithathu nje batshontshe amasaka ngu-9 ngemva kokuthi abe-social welfare sebehambile basala bazithathela bona usobhukulo kansila bathatha amathathu okwabanye umama labo bathatha angu-6. Yazi sesikhathele bakithi angazi singancedise kanjani ukuthi nxa kuholwa iy'ntathe zendaba ziye zibe khona zizobona into esiyenziwayo.
Kustudio 7 salubonani bakwethu. Hhayi, bingelelwa ngumdluli lapha eGwanda. Ngithi ngiphawule lami ngendaba ye ku-amanda kwe-constitution le yindaba ezama ukwenziwa iZANU-PF. Hayi, vele iZANU-PF siyazibonela ukuthi abantu beZimbabwe nje singadlalela kubo emakhanda. Njalo futhi kube kuyisikhathi esihle, isilonda esihle kabi ku-opposition ukuthi ingene ngaso ukuthi vele ithathe ama-chance khona lapho. Manje hayi, sadly i-opposition asisela eZimbabwe. iZANU-PF vele izoyi-amanda i-constitution. Umnangagwa uzofikisa isikhathi lesasifunayo sika-2030 ngoba hhayi, thina singabantu beZimbabwe vele asibambani. Ukuthi nje ngabe siyabambana one day nje sikubonise iZANU-PF ukuthi nathi sihlakaniphi njengabantu abafundileyo. Kodwa hhayi, ngibona nje iZANU-PF izenzela umathanda.
Studio 7 liyitshona njani basazi bethu abahle? Hhayi, sithi labo abangabalandeli
siyabonga labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngeWhatsApp. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk, ngakho lingayikathana. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.